siyabonga Chris Lomavela silichona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 3 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lesi sinqumo seConcord sibuye ngemva kokubana iConcord yona leyo ike yathi ngo-2014 yathi yona umthetho lowo ye yona nxa isithi iyawuhlaziya asomthetho opromota ilungelo likaZulu.
Umthetho ndaba we-Constitutional Court wesula umthetho we-criminal defamation wona obusetshenziswa kakhulu ukuhlukuluza intatheli zindaba.
Ngakho ke ukubotha kwakhe lo ngabe kutshengisa ukuthi mhlawumbe abakugatha olubusayo i-executive angabe sebezama ukuthi bangenele kundlela ayenza ngayo izinqumo kumacala afika kuye ukuba atho ukuba angathuthiswa noba angathuthiswa ukuthi kunecala noba akunacala.
Lanxa ebotshiwe ngecala lokusebenzisa ihofisi yakhe ukwenqabela ukuthonisiswa kuhle kwelinye icala, umthuthisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana ubikwayo besemsebenzini namuhla. Kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba siphatha udaba lokuvalelwa kwezakhamizi zakobulawayo amanzi ngomanisipala. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba we-Constitutional Court namhla unqume ukuthi isahluko 96 somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ebesisetshenziswa ikakhulu ngabezombusazwe ukuhlukuluza intatheli zindaba kasikho emthethweni. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba iMisa Zimbabwe yiyo ebikhweze udaba lolu incedisana lentatheli zindaba ezivalisa unqaba machazi uSidney Sayize, uGodwin Mangutshka, loRoger Stringer besithi icala le-criminal defamation kumele lesulwe ngoba lisephula isisekelo sombuso esitsha njalo lisetshenziswa mahlayana ukuhlukuluza intatheli zindaba eziloba izinto ezingathakazelelwanga ababusayo. Umthethwandaba lo wawuke wethula isinqumo esifanayo eminyakeni esanda kwedlula kodwa usebenzisa isisekelo sombuso sakudala. Umqondisi weMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi bayathokoza ngesinqumo sanamuhla.
Umthetho obunga ukhanya uyenzelwe kulabo ababusayo kwenzela ukuthi bengakhangelwa nguZulu, bengakhangelwa ngeso likaZulu, ukuthi labo bazama ukuveza izinto ezimbi abazenzayo bese kuthiwa hayi siyakubopha sikufaka ejele kukulobeleni kulokho. Lokho ke siyakuthakazelela. Ngithi ngamafitshane lesi sinqumo seConcord sibuye ngemva kokubana iConcord yona leyo ike yathi ngo-2014 yathi yona umthetho lowo ye yona nxa isithi iyawuhlaziya asomthetho opromota ilungelo likaZulu, kodwa ithe isikutsho lokhu isithi yona isebenzisa isisekelo sombuso esidala esithi Lancaster House Constitution. Yikho kwenze ukuthi thina sihambe ecourt siye ukuthi hayi uma lisithi umthetho lo uvele awuhlali kuhle kuloZulu awenzi ukuthi uZulu athakazelele ama-rights abo, lisebenzisa iLancaster House Constitution, yona iconstitution yevele esasiyisola kakhulu thina umphakathi weZimbabwe. Angeke lumthetho uvunyelwe ku-constitution entsha, i-constitution yona esisekelo sombuso epha uZulu ama-human rights ambalwa ukwedlula iLancaster House Constitution.
Kungaba kujabulisa ngempela mnumzana Ngwenya ukubana lumthetho usuyesuliwe, kodwa isakhona eminye imithetho ehlukuluza intatheli zindaba efana le-POSA kanye le-AIPA, lenzani ngalimthetho?
ukuthakazelela lokho akuthi ukuthi sesithakazelele ukuthi intatheli izindaba sezikhululekile kuleli lizwe. Sithakazelela ngoba sikubona nje kungesinye yesitina yezitina eziningi okumele siziyakhe ukwenzela ukuthi sibumbe indawo yentatheli izindaba eqinileyo esingathi ngesikhiwa yi building block towards total liberation of a media space. So sikutsho lokho sithi nje ngokunye kwalokho okuningi okusamele kwenziwe. Siyazi ukuthi enyakeni emlutshwane edlulileyo bese kuvamile ukuthi laba ababusayo bengabona ngathi hayi sebevezwe izintatheli izindaba behle bethumela amapholisa bethi criminal defamation.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya ngumqondisi weMisa Zimbabwe sixoxela eseHarare. Lanxa ebotshiwe ngecala lokusebenzisa ihofisi yakhe ukwenqabela ukuthoniswa kuhle kwelinye icala, umtshutshiso omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana ubikwayo besemsebenzini namuhla. UThomana ubotshwe ngomvulo esetheswa icala lokukhulula amanye amadoda amabili ayetheswa icala lokuzama ukubhomba iplazi likamongameli Robert Mugabe. Umiso yemthethwandaba izolo wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso efika inkulungwane eyodwa yamadola. Abezombusazwe labacubungula ezemithetho sebeveze imbono etshiyeneyo ngokubotshwa kukaThomana. Omunye wabo ligqwetha umnumzana Lucas Nkomo, yena othi udaba lolu lukhanya lulokwenza lokulwisana okukhona kubandla leZANU-PF.
Ngabe kuveza ukuthi ugatsha lukahulumende ludelana njani nehofisi kababa uJohannes Thomana njengomthuthisi omkhulu. Sikhangelele ukuthi isikhundla sakhe ubaba uThomana yisikhundla esikusisekelo sombuso i-constitution. I-constitution njalo yiyo efaka izinqumo zokuthi kufanele asebenze njani, njalo asebenze kungena abangenelayo kwizinqumo zakhe. Independence ye-office yakhe njengomthuthisi omkhulu. Ngakho ke ukubotha kwakhe lo ngake kutshengisa ukuthi mhlawumbe abakugatsha olubusayo i-executive bangabe sebezama ukuthi bangenele kundlela ayenza ngayo izinqumo kumacala afika kuye ukuba atsho ukuba angathuthiswa loba angathuthiswa ukuthi kulecala loba akulacala. Eyinye indlela esingayikhangela ngayo ngeyokuthi njengoba kulokulwisana nje okuthile kubandla leZANU-PF ngabe kuveza ukuthi uhlangothi lolo olungabe lusekelwa yilabo abalamandla okumbopha ubaba uThomana ngabe kuyilo solubona ukuthi mhlawumbe indlela asebenza ngayo yena kuhofisi yakhe aluhambelani le mikhankaso yabo njengohlangothi lalo luvame ukuthi lubone ukuthi lungathatha intambo zombuso.
Owake waba ngumtshutshisi omkhulu ubabusobusa kulandebelelayo wake wabotshwa emveni kwalokhu wahle wakhitshwa esikhundleni. Singabona kusenzakala lokhu kuThomana kumbe singabona esila?
Ubaba uThomana uma sikhangela isikhundla akiso kuyasuka kukhanye angathi okuyisikhundla esingaqinisekanga ngokuyisisekelo sombuso uma umuntu oseke wangena emthethweni esetheswa amacala okungalandeli umthetho abuye aqhubeke ekuleso sikhundla.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ziyaqhubeka inhlamba phakathi kwamalunga eZANU-PF athi umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Chris Mutswangwa phezu kokudonselana okukhona kuleli bandla. umtswangwa yena ongumphathi ntambo obona ngendaba zababe ngabalweli bempi yenkululeko uthi umoyo ngumthengisi ivaka lendoda elabaleka empini. Ependula enkundleni yeTwitter, umoyo yena ongumphathi ntambo wemfundo yaphezulu uthe umtswangwa lisela elalintshontsha izigqoko zabesifazana ezangasese kanye lamapitikoti ngesikhathi sempi enkambeni ababehlala kizo esiyathengisa. Umtswangwa wethu le amazwi la ephephandabeni leHerald namuhla esithi umoyo nguye okhokhela icele elizibiza ngokuthi yi-G40 njalo obangela ukungezwani kuZANU-PF. Ngalokho uthi kumele axotshwe kumbe aphume ayebumba elakhe ibandla. Kodwa umoyo yena okhanya sehlamukelwe ngamaphephandaba kahulumende njalo osisilwa impi zakhe lamanye amalunga ezanu-PF enkundleni yeTwitter uthi umtswangwa uyawumana. Kunsukwane esanda kwedlula, umoyo udobhanele sikhulumeli sikamongameli Mgabe umnumzana George Charamba kwaba luthuli wamtshela aqatha agoqela ukuthi uyisiyelele. Ngokufanayo uCharamba laye wethu leyaqatha ewaqondise kumoyo. Ukuhlaziya impi le sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sipanda.
Ngibona ngani inhlamba lezi abazikhiphayo kazitshengisa ukuthi bangabe bengabantu abakhulileyo njalo indlela abayo ayihambelani lendlela okukhulunyiswana ngayo kwezombusazwe nxa kubangwa ukuthi kwazi ukuthi ongani angakhokhela kumbe oseke wasebenzela ilizwe kahle ngubani. Kusitshengisa ukuthi hayi kuzanu akula kuzimisela ekwenzeni ukuthi ilizwe libe ngcono nje into yonke singathi iya ngokuthi okhulumileyo ngubani njalo singamthini kuye sithi ku-personal ngesikhiwo ukuthi hayi into abazibangayo labazikhulumayo azilani lobani njalo azilani lendaba zelizwe badlala nje kakubi bengabantu abadala singazi ukuthi kathi bahlutshwa yini ukuthi bakhulume indaba ezimqoka esifana lendaba zokuthi njengoba ilizwe lisiba le-drought kanje kuzenziwa njani ngalomnyaka njalo uhulumente uzasebenza njani ukuthi asize abantu ukuthi bangaqedwa i-drought lesikhangelane layo.
Uthi uJonathan Moyo yena kayisuye nkosikazi Joyce Mujuru owaxotshiswa nguye ubaba umtswangwa. Uthi nxa ecabanga ukuthi engamxotshisa kubandla akhohlwe. Uthi ningalawa mazwi.
Ngonani kuzima kakhulu ukuthi umtswangwa laba bazi bacabanga ukuthi kungaba lula ukuxotsha uJonathan Moyo ngoba befuna nje kube njalo njalo bengavumelani lokuthi yena mhlawumbe leqembu mhlawumbe asebenza lalo abangalithandiyo. Udubo olukhona phela ukuthi nxa bexotsha uJonathan Moyo kuza fanele baqale bawelelane lo mnumza lo president Mgabe baqale bathole ukuvumelana lo Mrs Mgabe njalo kufanele bakhumbule ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru waxotshwa kusebenze uMrs Mgabe kakhulu ngakho khonokho mbone nganako kubafikise ndawo kakhulu abaqembu elikhanya lisithi lona livukile lezinsuku.
Umnumzana Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithani. Abaphila ngokuthwala abantu kanye lempahla phakathi kweZimbabwe leBotswana abaziwa kakhulu ngokuthi ngomalayitsha sebezahlawuliswa imali ephezulu nxa betholakale bethwele okwedlulisa amalawulo. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo weBotswana obona ezohambisa umzana Thenolo Mabeu utshele idale lephalamende ukuthi bayakhathazeka ngabathwala impahla ngemota ezincane bedlulisa amalawulo. UMabeu uthi kulezi mota okuvame ezenjiva esebenzisa kakhulu umncele wePlumtree zibalekela ukuminyana eBaitbridge. Uthi ukuthwala kwabo oze ufice imota isihuba phansi kufaka impilo engozini ngoba kuvimba ukubona kahle kwabanye abatshayeli. Ukuqinisa izibopho iBotswana esithetheyo, uMabeu uthi omalayitsha kuzamele balinganise isisindo semota zabo umabholoha enza lokhu amaway bridge. Uthi abazatholakala bengaphezu kwesinto esivunyelwayo bazagwetshwa ukugoqela lokuthi amapholisa abakhaphe besiyaphuma elizweni. Lo ngomunye umthwalo onzima kulabo balama ngezimusi wokulayitsha u-Osias Ndiweni uthi okwabosongo kwezandla uthi ukwehlisa inani lempahla abazithwalayo kutsho ukwehla kwenzuzo.
Ukuba mnengi kwemthwalo yikho okusisizayo ukuthi lathi sibe lesikutholayo okuyiprofit yethu kumbe ningathi igain yethu, ngoba imithwalo nxa emlushwana kabe ungelanto oyihambeleyo, uzafica ukuthi sulahlekelwe into eziningi, awutholanga mali kutrip eyodwa.
Uqhubeke esithi ngesikhathi esifitshane babona inhlanganiso kahulumende ebutha imali ezimra ikhweza imithelo emngceleni ukwehlisa inzuzo yabo.
Sithwele nzima ngemali esizibhadalayo ebhodi. Nxa sekulethwa eminye imithetho emisha kuleli lizwe lakho kusho ukuthi ukuthwala nzima kwebhizinisi lethu esikilo leli. Ngakho kuyabe kungasancedi ngangcono umuntu athole ezinye indlela zokudinga imali.
Ukanti uMbulelo Maduna yena uthi ngitsho le ndleleni bathwaliswe nzima amapholisa eZimbabwe amanye efuna ukufumbathiswa phezu kwengxaki abazibona emngceleni.
Thina nje abomalayitsha sesihlangane lobunzima obukhulu ngenxa yokutshintshwa kwemithetho ebhoda. Ibhoda seliwome kakhulu, labantu laba abasabuyi kuzethenga. Bese sithi ungabuye kuseni ntambama ubuye lugcwele. Kanti sesihlala 3 days singabelanga ekhaya. Ngodubo lwebhoda lona lelo engikhuluma ngalo, la mapholisa indlela yonke bayabefuna imali uze uyefika ekhaya. Nxa uthula abantu abalutshwane ufuka ungasela lutho.
Lesi ngesinye isipikili esinzima kubhokisa labo balayitshayo ababhekane le bhizimusi elehlayo ngenxa yokungatholakali kwempahla eziningi eZimbabwe. Kungakho abangaphandle kwelizwe abasasebenzisi kangako ukubuthumela impahla. IBotswana yona ithi iyakhathazeka ngendlela impahla ehamba ilenga ngayo kumalayitsha, noma nje yakhipha umthetho ovimbela lokhu ngombimbitho ka-2014. AbeZimbabwe bayaziwa kakhulu ngokupakitsha noma yini, ikakhulu uma bephindela ekhaya ngekhefu. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseyabulungu leBotswana.
Lamhlanje kuLive Talk sikhangela ukubotshwa kukamtshutshiswa omkhulu kahulumende uMnumzana Johannes Thomana ngecala lokusebenzisa ihofisi yakhe ukwenqabela ukuthoniswa kuhle kwelinye icala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano bele Russia lamanye amazwe uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lihlasela kwele Syria aze ehlulwe amaqembu wonke abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo. Umthethwandaba we-High Court kwele Australia wale ukwamukela isicelo sokuguqula isinqumo esiphathelane lokuphindiselwa ekhaya kwabadinga ubuphepheli kulelo lizwe, okuyisinqumo esivumela ukuphindiselwa kwabantu abedlula amakhulu amabili abadinga ubuphepheli. Lesi sinqumo siphume ekuthethweni kodaba lowesifazana wakwele Bangladesh okweze udaba lwakhe kulomthethwandaba ephikisa isinqumo sokuphindiselwa kwakhe ekhaya wavalelwa enkambeni. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa loMnumzana Colin Nyabadza, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada esithumezela isikolo ekhaya ingwalo zokubala lokunye okufanayo. UNyabadza owafundisa isikolo eziningi eZimbabwe uthi uthanda ukuthuthukisa impilo yabantwana abaswelayo lalabo abazintandane. Uthi usebenzelana lenhlanganiso eziningi ekudingeni konke akuthumezela ekhaya lapho impahla le ethakazelelwa khona nguZulu. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngafundisa eZimbabwe from 1993 eMatobo District esikoleni okwakuthiwa iChewondo Primary School until 2001 ngoApril, lapho ngasuka khona sengibuya eCanada. But ngingumuntu othanda abantwana ikakhulu and ngingumuntu ozonda ukubona omunye umuntu edubeka ikakhulu, kuyikuthi nxa ngingakwanisa ukuthi ngiyenze something. So ngaqalisa ke ama projects okuncedisa abantwana le izakhamizi up to today lokungisenza lawo ma projects. so kwangiphusha ke kwangifuqa ukuthi ngiqalise inhlanganiso yokuthi ngincede abantwana ukwenzela ukuthi ngincede abantwana abaningi. So ngirana i-organization okubizwa kuthiwa i-Colin Nyabaza Children's Voice Charitable Trust. Siyaqoqa izimali, sithenge into ezinjenge-furniture, sakhe ama-classrooms, izindlu zababalisi, izinto ezinjalo zokuthi abantwana bafunde kahle.
Yes, ngathi okwamanje suncedise izikolo ezingaki?
Sesincedise sibili izikolo eziningi ezidlula ezilitshumi. Sincedisa izikolo ezisebubi, sincedise izikolo esemadobo lapho engamfundisa khona, eMtasa lapho engivela khona, eBinga leCholocho. Isikolo qela sethu ukuthi sifuna ukuthi senze sibili umsebenzi ozwayo singakadluleli kwamanye ama-districts aweZimbabwe. So engingakutsho nje ukuthi asesincedisile sibili izikolo eziningi and njalo labantwana abaningi.
Ye, imali liyithatha ngaphi yokwenza konke lokho?
Imali leyi siyayiqoqa enhlanganisweni ezigcwele umhlaba wonke nje jikelele. Sesithole uncedo enhlanganiso ezise-Britain, inhlanganiso ezise-Canada lapho engihlala khona, inhlanganiso ezise-Australia, inhlanganiso ezise-America lapho ohlala khona. So ngingathi nje jikelele, umhlaba wonke nje jikelele.
Akunzima yini ukuthi lidinga imali?
Akunzima sibili, kodwa nxa uvele kuyinto oyithandayo ugcina ungakubona ubunzima bakhona.
Singathi ke nxa usukhangela phambilini abantu bathini nxa libancedisa ngakho konke lokho?
Abantu bayathaba sibili, ikakhulu ngoba uncedo oluningi okwakathesi i-district esingathi sithole uncedo oluningi yithi yi-district yebubi, abalamlomo lakathesi ngoba lokhu besibhalela izincwadi sibili bethi into elasiyenzela yona asikaze siyibone. Ngoba kwesinye isikhathi siyanceda ikakhulu kade benganakaneli ukuthola uncedo, so sibonga uku-identifya isikolo leso ukuthi hayi isikolo leso sifuna uncedo and then sesibuya ke sesilo ncedo sukade bengaku-expect. So kuba into emangalisayo kabi, so besithola sibili izincwadi eziningi besibonga. And okwakathesi sithole uncedo lokwakha i-classroom block kwesinye isikolo okuthiwa iseshawe ebubi.
Lo ngumnumzana Colin Nyabaza, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada, obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7. Okwamanje ngilifaki kancane ezandleni zejahe elidala uChris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle walomkela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ngodaba lwamanzi. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga baba kanti.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwamanzi lapha? Sizwa ukuthi izakhamizi eziningi kakhulu zivalelwa amanzi ngenxa yezikwelede. Ungasitshela ukuthi kuyinokuzwa?
Ye, kuliqiniso ukuthi sikhuluma kade kathesi izakhamizi eziningi i-council iyabhoda ihamba ivala amanzi abantu abangabhadaliyo. Kodwa ngenxa ye-background encane eqhathe kule ukuthi i-council kuyaba lesikhathi lapho ekade sihamba si-attach impahla zabantu abanzinika amasamoni. Kodwa-ke abantu basekuwe kunanzela ukuthi hhayi sibona ngathi leyo kuyimuvu enzima kakhulu ehlukuluza abantu ngoba nama sesathole i-property yakhe kuba nzima ukuthi abuye futhi ayithole. So kwasekuthiwa usathane ongcono ngolo ukuthi u-council aphume aye ebantwini avale amanzi. Kodwa lokhu kungakwenzakali futhi ngoba segcile ukuthi ikhansi yacela ukuthi kuyakufanele ukuthi kuqakathekile ukuthi ikhulumisane labantu. Izakhamizi lazo njalo futhi kwakhulunywa lazo zacela ukuthi nxa kuyikuthi kulokunzima ukunzima kukhona singarobhani. Abantu abaningi abasebenzi, abanye abasebenzi abaholi ngesikhathi. So zonke lezo zinhlupho ezikhona ngenxa yokuthi i-economy yethu lapho elizweni ifile. Ngokunjalo zasebacela ukuthi abantu kangcono bayekwenza bayelungi bayecela okuthiwa ukulungiselela bavumelane okuthiwa yi-payment plan ngesikhiwa. Abantu basebecela ukuthi kungcono benze ama-payment plans ukwenzela ukuthi bangakhathelwa amanzi. kodwa ke kube le nkinga ukuthi abanye abasawenza ama payment plans abanye bawenzile kodwa bangasalandeli ngokunjalo ungananzele i-council khathesi sihamba ilandela bona abantu abanjalo ihamba iqhuma amanzi izama ukuthi abantu ababuye bazobhatala so ke liqinisa amanzi aqhunywa and ilisuthi izakhamisi ezihlala lelokwalesikhathi
manje njengoba umkhathi wona utshisa kangaka baphila njani abantu bengela manzi
yes mina la esibili okugcweleyo abantu ezimbabwe baphila nzima khathesi umkhathi lawo futhi ungananzelela usiphikile kwalesi sikhathi akula zulu ngiyananzela ubani abantu abaningi indlala ikhona abanye njalo uzananzela kulabantu asebaqhuthunzenza sebamavendazi ama-informal aba kwi-informal sector abalandawo zokuthengisela lawo bathona bekhithima begcala igama lonke so kungakhangela sibili hhayi impilo yakhona inzima sokufanele ukuthi iyaluba kuthiwa kuya ngezifiso zabantu inkosi ngaye yangenela ubani incedisa ilizwe lezimbabwe ngoba khathesi akuphileki ngoba labasebenzayo futhi balesibo lokuthi abakwazi bayahola nini abaye bathatha uholisa imali ezingenelanga so ke konke loko luhlupho olukhona kodwa ukhansi labe sesithibela lingakhohlwa ukuthi lami ngifisa ukuthi ngithole imali ukubana amazwi ngiwadonse ngale ngibuye ngiwahlanze lokwana amazwi bedinga ama-chemicals ukubana bayaklini so imali ingabhadali kuzaba le ngozi yokuthi ilandi zaphila nzima ngithe nilandisa amazwi angcolileyo ithele lihlaselwa yimikhuhlane so ke ungakhangela abantu baphakathi kwelitshe lembokodo yezimbabwe la
lona udubo lwamanzi kodwa lunjani lezi nsuku ikakhulu ukuvalelwa lokunye okunjalo
lwamazi kulezi nsuku lungcono ngoba lokhwana okuvala ukuthiwa yi-load shedding hhayi i-council yanti yakumisa kulwane iminyaka leyani eyedlulileyo kodwa ke silokhu sisenza loko kuthiwa yi-water rationing ukuthi amanzi aloke uvunyele ukusebenzisa amanzi athile ngelanga khathesi ungananzela ngapha kulomsukulo u-identity sebucks abantu bavunyela 500 liters ngelanga so kuyindlela yokuzama ukuthi kuncengwe ukuthi la manzi amalitshwane asele ngalo emadamu azame ukudonsa abantu engxenye kuza kufike isikhathi esithile kodwa njalo kule ngozi yokuthi ngayivile ngayile ngaqhubeka linye njengoba likhanya ngathi alini asikwazi engxenye kungaza futhi ukuthiwa hhayi sesiqhuma futhi ngamandla isiyalo se-500 engxenye sesisiya phansi so kungumthandazo yabantu ukuthi aluba inkosi la iyangenela izulu lini nehlisa amadamu abe la manzi engxenye singahlaka kulesi ngoba kaze kuqhunywe kuye phansi kuzathi ukuthi abantu futhi sesahlukuluzwa ama-penalties ngoba ngayisemalitshwana abantu abaningi abalazinto abanye bahlala kulamalodi amaningi abantu bahlale banengendlini so kuyaze kusuba nama-penalties sokusenza futhi impilo ibe nzima kangaka futhi ukuthi abantu baqhubeke bebhadale
hhayi kwezwakala isikhathi so esingasavumi ungavalela isabalaleli
ngiyabonga abalaleli abahle
hhayi lathi sibongile ube lela ngelihle
ngiyabonga babakanti
alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
Sibonge uChris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba Kusiphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili umthetho ndaba we-Constitutional Court wesula umthetho we-criminal defamation. Kuqhubeka kusiba kubi ukulwisana kubandla le-ZANU-PF. Umnumzana Jonathan Moyo lo mnumzana Chris Mutswangwa bephoselana aqatha kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilala.